bebonile abamaphatha amaningi befolile emzileni ukuthi bayevota begqoke impahla zamaphatha abo. Okwesibili esikubonileyo, yebo ye ukukhona ongahambanga kuhle abakusolayo, kodwa abantu balethemba lokuthi i-IEC eyiyo ekhangelele ukhetho iyenza umsebenzi obukekayo. Kodwa loba ke kuphazamise lokho kuthiwa i-networking lungolwasemzini kwamanye ama-polling station. Okwesithathu esikubonileyo ukuthi ugatsha lwamapholisa lukhanya lungahambisani lelinye iqembu. Ugatsha lwamapholisa lukhanya lusebenza luzama ukuthi izalwane zase-South Africa ezihamba ziyevota ba-protected akufanele kha. So ngokunye sekunanzeleyo, kanti ke futhi kulolu ukhetho kuphuma abantu abasha abaningi.
Baba Ncube, phozela kokona busizi ukuthi ungathini.
Ukhetho lwe-South Africa besilulandela kakhulu njengabantu beZimbabwe ngokuba ingumakhelwane oqhakatheke kakhulu kwezenotho, kwezokuphilisana, kwezobudlelwane obuhlukahlukeneyo. Ukhetho lwe-South Africa luhambe ngendlela esiphe izifundo kulaba kade befuna ukufunda ukuthi kuyenziwa yebo kambe lapha nalaphana kukhona okuyabe kusolwa kodwa okuningi kwakhona kuyabe kuyinto ongayifunda ukuthi ukhetho olukhululekileyo lubanjwa ngayiphi indlela. Njengoba sekuke kwathinta ukuthi awubonanga abaphethe amabutho besethusela abantu kumbe amapholisa esima lohlangothi oluthile kumbe bevimbela amaphathi amarali ukuthi angabamba amarali awo njengalokhu kufanele ikakhula kwe-opposition, kusekhona kodwa oku-improvement abanye bethu esikhangela ngezokhetho ukuthi kusadingeka ukuthi kuqiniswe kakhulu, ikakhulu nxa kade ukhangela ithuba eliphiwa ama-political parties ukuthi liqalwa ngayiphi indlela ukuthi le ingaka, ngoba ubone inye kwezinye izitishi ubone isiba khona njalo nje iphindaphinda kanengi amanye engaveli. Kodwa-ke njengoba kulazitishi eziningi ze-television kusho khona ukuthi abanye labo belethuba lokuvela kwenye indawo.
Yes, ngathi kodwa okugcona kakhulu kuyini Mabhena, siyabona ukuthi bekungela maphepha okuvota kwezinye indawo akufani lezi babo khona.
Into eyenzakeleyo yikuthi i-network yiyo esuke yahlupha. Kukhanya ngani layo i-IEC ibingananzelela ukuthi abantu abaningi bazaphuma bayevota, kukhanya yikho kubatshayileyo. Kodwa-ke bazamile ukuthi bakulungise masinyane, njalo futhi lapho kuvotelwa khona kuzayo kuvalwe. Zikhona indawo lapho abantu abavote kwaze kwaba ngu-5 ekuseni ngoba bebevele betshilwa be-IEC ukuthi umuntu nxa ekulayini kutsha u-9 PM kasozaxotshwe uzavunyelwa. Yikho sesithi thina abantu be-South Africa bale-confidence kwi-Independent Electoral Commission eyiyo-ke ephethe umsebenzi wokhetho. Siyabona khathesi kuyabalwa ama-results ayafakwa ku-board, amalunga amabandla wonke bahleli ndawonye endaweni ezijene kuma-provinces la ku-nationalist center lapho okufikela khona ama-results. Lokho-ke kuyinto enhle kakhulu. Kanti-ke futhi abantu bevota izolo sibone abamalunga ama-political parties befake amatende duze benathisana ama-drinks esingazi sikubone ngakithi.
So abantu bangafundani kukhetho lolu baba Ncube?
Konke lokhu baba Mabhena aqeda ukukhuluma kuqakathekile ukuthi kufunde. Okokuqala nje kuyibudlelwane babantu be-South Africa bona ngokwabo, ngokuba ngaphandle kokuthi bona baziphathe kahle kakhulu akungeke kube lokhetho olukhululekileyo. Ngakho-ke kuyinto eqakathekileyo leyo. Okwesibili, independence yama-institutions awe-law enforcement, awe-security ukusebenza kwawo ngikutshayela izandla kakhulu. Njengoba kuthintwa nje ukuthi ama-results nxa engena ngendlela esegcekene abantu bewalandela, kakuvuki ku-announcewa kungabonakalanga ukuthi ku-edwe njani, kufike njani kulokho, ubone omunye esephambili njengalokho esikubona kwelakithi njalo nje. Engingakugxeka, engingakusola yilokhu baba uMabhena akhulume wadlula kukho ukuthi i-IEC ingananzeleli ukuthi kuzaba nabantu abaningi ngabazabale i-turnout. That is wrong. Kumele sikukhondeme i-approach enjalo, i-wrong. A board emanage i-election ikhangelela i-100% voter turnout. That is the principle vele osebenza ngayo ukuthi bonke abantu bazabe bezobuya bezovota, you prepare as if each and every registered voter is going to show up kwi-election. So to plan for 60%, 70% is inefficient. Kumele bakulungise ngo 2029 lange local government election before 2029. Kuqakathekile lokho. Kodwa by and large, hayi ukhetho beluqhutshwa ngendlela efundisa kakhulu abantu beZimbabwe labo umhlaba wonke nje jikelele.
Yebo, sokugcina amaphela ngamafutshane.
EZimbabwe kawukaze kwenzakale ukuthi umuntu nxa ube ngumongameli kumbe eyisikhulu sebandlela ubusayo aphume eyakhe iparty avunyelwe ukuthi angenele ukhetho, njengalokho esikubone kusenzeka kulo wayengumongameli weSouth Africa ubaba uJacob Zuma, owathena 16 December wathena akazi ukuvotela i-ANC, uzavotela i-MK party. Sibonile ukuthi ukhampeynile, iparty yakhe yenza kahle kakhulu ekhethweni.